sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kweza kusihlwa ngomgqibelo mhla ka 12 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungamile Nkumo. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe achiyeneyo asungule imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections namuhla. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bavotele iZANU-PF anti amabandla aphikisayo afana le-MDC le-Citizens Coalition for Change. Kobulawayo umsekeli kamnumzana Nelson Chamisa umnumzana Welshman Ncube ukhuthaze abasekeli be-Citizens Coalition for Change ukuthi bavotele ibandla lakhe ngoba iZANU-PF isiyehlulekile. Kodwa ukudonselana kuyaphambili kuleli bandla kobulawayo phezu kwabantu abamele bancintise kukhetho lwamakhansila kumawadi amabili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora laye usungule umkhankaso webandla lakhe eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe abalisa iZANU-PF iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye le-MDC ekamnumzana Douglas Monzora namuhla asungule imikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-26 ngombimbitho. Umkhokheli weZANU-PF njalo engumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa uphawule umkhankaso welakhe ibandla ePuerto lapho akhuthaze khona abasekeli beZANU-PF ukuthi bayevota ngobunengi kungene amakhansila abo ngoba awebandla leMDC leCitizens Coalition for Change bekhohlakele. Uthe njalo akumelanga baphatheke kudlakela.
Mutupo weZANU-PF kubva pasi kusvika kumusoro runyararo kuwirirana nokubatana. That is the DNA yeZANU-PF.
Isibongo seZANU-PF kusukela phansi kusiya phezulu ikuthula, ukuzwisisana lokubambana. Yiyo insika yeZANU-PF.
We say no to violence throughout. Peace in the morning, peace in the afternoon, peace in the evening, peace at night.
Sithi phansi ngodlakela, ukubambana ekuseni, emini, ntambama, lasebusuku.
Love in the morning.
Uthando emini, uthando ntambama, uthando ebusuku.
Love at night.
Umnangagwa uthe njalo uhulumende wakhe usefeze okunengi okulethe intuthuko empilweni kaZulu okufana lokutholisa abantu bakobulawayo amanzi.
Kanya emvura kunoku Harare tiri kuvaka kunzi damu kubulawayo kubulawayo makorosa. Bulawayo akashikotambura chishaya mvura, ichikotambura chishaya mvura. Pakauya the Second Republic, takaenda kunyamandlovu, kuna inonzi aquifer.
Udaba lwamanzi ngapha eHarare, sakha idamu. Kobulawayo, eminyakeni yonke le edluleyo, ibulawayo ibibhekane lokusilela kwamanzi. Kodwa ngokungena kukahulumende wami embusweni, sahamba eNyamendlovu sagebha imigodi kulwandle oluphansi i-aquifer lapho esidonsa khona amanzi esiya kobulawayo. Sehlisa udubo lwamanzi kuleli dolobho. Khathesi siphezu kokwakha iGwayishangane Dam lapho esizadonsa njalo amanzi esiya kobulawayo.
Tiri kuvakazve mipaipi yemvura inobva kuGwayishangane chiyambulawayo.
obulawayo khona umsekeli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Welshman Ncube ube lomhlangano ku ward 8 engubo yenja lapho asole khona umbuso wezanu PF esithi abantu kumele bavotele ibandla lakhe sixoxelo ncintisa edinga ukuba ngukansila wali ward umnumzana Edwin Ndlovu
abantu bebaningi abebandla le-CCC izakhamizi osomabhizinisi lalabo abake babangamakhansela khona ngala abahlanganisela-ke u-alderman Marston Hlalo lobukhokheli bebandla uprofessor Welshman Ncube nguye ade guest of honor nguye-ke okhulumileyo kulowo mbuthano kube kuhle kakhulu abantu bathi hatshi sebehluphekile kakhulu ezimbabwe yikho sebefuna-ke umbuso omutha umbuso we-Citizens Coalition for Change ngokunjalo bathi bona-ke i-by-election le siyakiyo yi-advertise etshengisela ukuthi u-2023 uzahamba njani so bathi bazaqalisa-ke ukutshengisela-ke i-by-election bavotele-ke ibandla le-Citizens Coalition for Change so hhayi kube kuhle kakhulu abantu badabula bagcwalisa igrawundi-ke engubo yenja-ke kube kuhle sibili sithemba-ke bazaphuma njalo ngokuningi ilanga lokuvota mhlaka-26 March bevotela-ke i-candidate yabo
yikuphi okumqoka okukhulunywe ngubaba Welshman Ncube kulumbuthano
ubaba Ncube okukhulumileyo okuqakathekileyo yikhonokho ukuthi abantu kabahambe berejista bavote wasephinde sitsho futhi ukuthi abantu abakhethwayo ukuba ngokhansela kumbe ngomember of parliament bakhethwa ukuthi kube izigijini kube izisebenzi zikazulu bathungwe ngabantu hatsho ukuthi bangafakwa sebezinkosi-ke sebeyiba sebebusa abantu kuchasisile khona lokho ukuthi-ke njengeTCC sekulusesifaka candidate-ke azalalela okufuna izakhamizi izakhamizi kube yizo-ke ezibathumayo watsho njalo wathembisa ukuthi-ke ozangena-ke engaphansi kwebandla le-Citizens Coalition for Change landeli intando kazulu-ke uzulu kumele abuye ebandleni athi ukuthi hhayi lo kasasebenzi kuhle lathi akhitshwe kungena omunye
udaba lokudlephana esilubonayo kubandla lenu khona ngapho kobulawayo endaweni ezifana labo emganwini phezu kokuthi ngubani omele ancintise emele ibandla alukho yini lapho oncintisa khona kuward 8
basengintisa khona kuhamba kuhle kakhulu sibe silazo izi-structure zama-branches bonke abantu behlangene silabo-ke abe-conference coordinating committee TCC besile abe-province u-chairman ubaba u-James Sithole kade khona besilabo ku-national executive bebekhona silo msekeli kamongameli webandla ubekhona ukutshengisela ukuthi sisebenza simanyeni sindawonye njengo-ward 8 sifuna ukuthi libisele-ke iwadena leyo kubandla le-Citizens Coalition for Change ingathathwa ngamanye amabandla hhayi kuward 8 abantu babambeni sisebenza ndawonye
umnumzana Edwin Ndlovu uncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-ward 8 emele ibandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo kusenjalo lanxa leli bandla lalithe lizalungisa udaba lokubhaliswa kwabantu ababili ndawo yinye abazancintisa belimele kukhetho lwamakhansila kobulawayo lokhe lumumo ungalungiswanga lanamuhla kubikwa sokulokuxabana phakathi kwamashona lamandebele kulezi ndawo namuhla inkokheli yaleli bandla evela eHarare ibikhangelelwe ukuzolungisa lingxaki kubika uEzra Chisa Spanda
iningi labantu bakobulawayo lisele libambe ongaphansi ngokwenza kwabe-CCC abakhanyaso lokudonselana besaqala kubangwa izikhundla ekuncintiseni kukhetho oluzayo lwama-by elections umnumzana Sweden Chirota yisikhulumi sebandla le-Citizen Coalition for Change ekobulawayo province ukhuluma ngokudonselana kwabameli baleli bandla kukhetho oluzayo
akusela indlela ngoba amalanga angikhona sedlulile leyo angazake ngiyivike yazi kunxa uyisikhulumi uyakuthanda ukuthi uvike leyo hhayi ubaba uhlabani wafaka amaphepha akhe ekuseni wangazaba le contact labanye ebandleni amaphepha kampumelelo moyo ayongena ngamafobe aluba uhlabani kacishanga ifoni mbonani kwakuya kwakungasoze kube lodaba nona lolo esesilukhangele
Ngubona Gideon Shoko obengu senator webandla le MTC Alliance engakaxoxwa eParliamente. Omanje selilunga le TRC usola uncindisa kwalaba ababili abebandla lakhe kuma by elections
into ama candidates. Kuthokuthi sifanele ukuthi sidumise njalo. Especially ngase siya ku 2023. Uyabona kulabanye abangeni ngenkani kodwa ngabe abangasibo bebe. Ngena ngebizo lethu. So umuntu onjalo vele kasiwe.
Udubo lokubhaliswa kwababili ukuncindisa izikhundla sinye bengabe bandla le-CCC alukho kubulawayo kuphela kodwa lasemaswingo lapho bagcine sebebophisana sokutshaywa kwesifazana unkosikazi Thokozile Mutshutshuthi ngamanye amalunga aleli bandla amahlanu. Ngimana yesitudio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora ozithi ungumkhokheli njalo we-MDC Alliance ubelo wakhe umhlangano e-Highfield lapho akhuthaze khona abantu ukuthi bavotele ibandla lakhe. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umhlangano wethu uhambe kuhle kakhulu sike saba nje lohluphanyana olokuthi bese kungathi kuyahlupa amapolisa sengathi athi abantu banengi kakhulu ngoba aya abantu ababuyile bebabaningi kakhulu sibili bedlula inkulungwane mhlawumbe ezine belanda ezinhlanu kodwa ekugcineni yokugcina bebona ukuthi abasoze baphumelele kuhluphaneni lathi umhlangano waqhubekela phambili. Umongameli wethu ubesekelwa ngabakhokheli kumbe omongameli bamanye amabandla awe-alliance labantu bebamelele abebo abafana nabe-MDC, OPDP, OMCD, lamanye ozanondonga abakhulumile futhi kulokho beqinisa i-MDC Alliance, umbutho we-MDC Alliance oka-5 August 2017 owabunjwa ngu-President uNtsangirai ukuthi lokhu sindawonye, lokhu sigcizelela ukuthi sisebenza sindawonye singamabandla wona lawa ayisikhombisa njalo ekuthini ubaba uDouglas Monzora nguye umkhokheli osemthethweni ngoba kunguye okhokhela ibandla le-MDCT. Enkulumeni yakhe-ke ukhulumile upresident into eziningi eziphathelane lokuthi ukhankaso lwethu lumayelana ngani ekuthini lumayelana lokuthi ama-councillors ethu ayezisebenza ngokuzikhandla ukuthi alungise imigwaqo, imigwaqo ifile emadolobheni azame ukufuqa ngendlela yonke abakwanisa ngayo uhulumende nalo ezapiye futhi akwanise ukuthi akhiphe imali ngesikhathi ayikhona ukuthi ehlena abesesithi uyazenzela umsebenzi wama-local authorities kukathi nguye ophuza ukuwa-approva amabhajethi njalo nguye olamandla okwenza yonke into phezu kwama-local authorities.
Uthi wena dubele phosela phoxana lamapholisa ngoba abantu bebebaningi kakhulu kodwa sibone abanye befaka imifanekiso enkundleni zokuxhumana besithi bekulabantu abalutshwana kakhulu. Iqiniso yilipi?
Into abantu okumele bayinanzelele yikuthi thina njengebandla le-MDC silwiswa ngabongqondo-ngqondo ochopheshe kweze-information abafana labo Jonathan Moyo, abafana labo Hopewell Chingono, abafana labo Dr. Rwanyi owayesebenza ku-Daily News, abafana labo Alex Magayisa. Laba ngabantu nje abathi bangavele bathinte ikhompyutha bakhiphe amanga ayagcwala iganga lonke aze abe liqiniso. Bathethe imfanekiso ekuseni kufika imota zethu zisethula abantu, bathethe imifanekiso eyabo 10-11 ekuseni umhlangano ungakaqalisi. Ayisikho okwenzakeleyo ekugcineni abantu basene besebegcwele abayithathanga ke leyo mfanekiso abakhulumi ngakho. So iqiniso yilona lele endikhulumayo, abantwana be-MDC, abantwana bakaTsangirai baphumile babuyile emhlanganweni bazwile ubukhokheli wabo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafo wembula.
kwenze maphandleni izakhamizi zezansi yamandebeleni ezihlezi zibhekane lendlala zithi lonyaka zikhangelele inala kulandela ukuna kwezulu elihle. Kubika Albert Ncube.
Izakhamizi esixoxele Studio 7 zithi zikhangelele izivuno esihle lonyaka esizaqeda indlala evame ukuhlasela kulumango okubangela ukuthi abaningi baphile ngokuncedo oluvela kunhlanganiso eziphathisa abalambayo kanye nakurhulumente. Unkosikazi Janet Nkala wematshetsheni ekwanda North uthi umangoye kasayi kulala eziko.
Emasimini kuhle kakhulu kakhulu, izulu linile, sahlangela izihlanyelo zonke, umumbu, amabele, izilimo ezincane sikhuluma sinje sesidla ihobe lamakhomane, kuhle kakhulu emasimini.
Amazwi kamankala agcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo wefilabhosi.
Abasezibomvini labasezidakeni abavele bamilelwe kuhle kakhulu bazathola. Uhlupho olukhona nje yifertilizer. Ifertilizer yaphoza ukubuya, ithe ekubuyeni kwayo kwabuya uD itop abanye lakhathi esilokhu bengakayitholi ukuthi abantu bahambe bayithenga ezitolo, ezitolo vele kayithengeki.
Umnumzana Zwelithini Gabulo esitezi yena uthi labo bakhangelele inala xa izulu lingaqhubeka lisina kuhle.
Kuyabukeka izulu belisina kuhle sibili. I-fertilizer yilo hlupho esibe lalo kakhulu sibili ngoba abantu abazange bayithole ngokwaneleyo. Nxa kuqhubeke kuhle singaba lesivuno esihle.
Lanxa kuthembisa kwezinye indawo egungu kwekwanda South bathi izulu alini kuhle. Nangumnumzana Ezra Wadenga.
Izilimo azikho right, amaza ayafuneka. Ngikhuluma kanje owayizolo belike lathwala sithembele sibili ukuthi hayi umbelizatshaya phansi seliphuzile, liyafuneka izilimo ziyafuna amanzi.
Izanuse zomkhathi zithi izulu lesiphepho likhangelele ukuqhubeka lisina kunanga ezilandelayo okuzindaba ezimnandi kubalimi lobandla urhulumente sithi ukhathazekile ngoba leli zulu lilakho ukudiliza imizi kanye lezakhiwo njengalokho okwenzakale kwezinye indawo kumaviki amabili edluleyo. Uzulu ezansi emandebeleni uhlezi ebhekane lendlala embi ngenxa yokoma komkhathi kulumango. Kusenjalo izakhamizi emaphandleni zikhuthaza urhulumente kanye lababalisi ukuthi balungisise udaba lwabo ngokuzwanana ukuze abafundi bathole ithuba lokuqhubeka ngezifundo zabo. Lokho kuza ngemva kokuba urhulumente emise umsebenzi ababalisi abakhalele umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngomvulo. Umnumzana Love Moncube Matobo uthi usasa labafundi akumelanga liphazaniswe ngalindlela.
Sicela umqhatshi wababalisi ukuthi akasicabangele singabazali, akasicabangele siyi-community ukuthi engasivulaleli kusasa laba bantwabethu, engasivulaleli amadondolo ayiwa azasidonsa kusasa.
Unkosikazi Juliet Kiwane Westezi owake waba ngumbalisi uvumelane lo Ncube.
Uhulumende kumele abone ukuthi ababalisi balakho konke okuswelakalayo ukuze abantwana bafunde, ukuze izikolo zisebenze, ukuze isizwe siye phambili, ngoba isizwe esingelamfundo sifile vele.
Kuleviki umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wengeze iholo lababalisi kanye lelezisebenzi kahulumende kodwa ababalisi bathi lilokhu liphansi. Baqina ngokuthi urhulumende kumele abaholise imali emelika edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$540. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxana unkosikazi Cora Ndebele, yena oqhuba umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bevote ukhokhelwa ngabesifazana owe Be a Registered Voter campaign. Lilami usithandekile Mhlanga.
Ngiyisizala anelo mhlali wedolobha lakobulawayo. Ngiqalelo umkhankaso ngemva kokunanzelela ukubana abantu abaningi abakho registered to vote. Sibonile labamaphepha besitho ukubana ubulawayo usebungozini obukhulu obokuthi arejiswe ama-constituency zakhe ngoba abantu abaregistered aba-appear on the voters roll bebalutshwana kakhulu nothi kuphela ubulawayo yedwa kodwa imathebelelele ndiyonke ejikelele inohlupho olufanayo olokuthi abantu abaningi they are not registered abantu abasazihluphi ngokubana babe-registered ukuvota ngendaba zokuthi abantu sebaluza ihope ekuvoteni ngalokho abasasiboni isidingo kusukisela kwintsha encane ama-youth abaningi okufuze ukubana ma befikisa i-18 bayirejista abasazihluphi bavele nje balibuze ukuthi kuyanceda ngani ukuvota ngoba ilizwe libi nje ukuvota lokho bevota lani lavota badala kudala kodwa kula nje yikho-ke ukubona kwami kusiba le ndingeko le yokuqala this campaign be a registered voter campaign to encourage wonke umuntu oyisizalwane sakobulawayo ongumhlali wakobulawayo ongumhlali wemasebeleleni yonke jikelele ukuthi akhuthazeke simkhuthaze ukubana ayiregister appear on the voters roll ngoba imasebeleleni ingagcina yehliselwe inani lama-constituencies zayo ngoba sibalutshwana abantu abaregistered
ungasichasisela ukuthi kuyini kahle kahle abantu okufanele bakwenze ukuthi bekhuthazane ukuthi bebhalisele ukuvota
umkhankaso lo ukhangelele kakhulu abantu abangomama ngoba ngibone ngananzelela ukuthi manxa imbokodo ingaphakama ifuqe utshintsho luyenzeka yilokhu ngakukhangelisa ikhampeyini leyo kubomama ukuthi omama kabasukume bekhuthaze izimuli zabo ukubana ziyerejista ngibone ukuthi ama-political parties lama-organizations amaningi ama-civil organizations asezamile ukukhuthaza abantu ngendlela ezijiyeneyo kodwa sile abantu baphakamile yebo kambi kodwa utshintsho lwakhona lube luncane ngasembona ukuthi to intensify ukungezelela umfutho kulokho okwenziwa ngama-focal parties lama-civil organizations yikuthi sikhuthaze ukubana umkhankaso lo uqale ezindlini ngasembona ukuthi manxa uqale endlini ngubani vele ongawufuqa lowo mkhankaso ngabona ukuthi umama yimbokodo umama nguyofuqa izinto zenzeke endlini ngalokhu ngathi umama wonke kaphakami afuqe imuli yakhe umntwana wonke ole-18 years akayirejista umkakho mama anxa engekho registered akayirejista izisebenzi esihlala lasezinabasincedisa amankazi nezindlini nxa engekho registered akayirejista izihlobo abangani ababe-registered umama angavetshela omnye umama umfana la yenzeke indlela efanayo kusuyaphela ikhampeyini leyi ekhona ngikhangelela ukuthi kuyasokulutshintsho oluningi
ngubani okuphathisayo kulo umkhankaso njalo usungule nini kukanti abantu bawamukela njani
umkhankaso lo abantu bawamukele ngendlela elohlonze bawuphakamele kakhulu ngoba sithe siwuqalisa ngolwesine ku-social media sathumeza endaweni ezihlukeneyo abantu bangezela ngobana bafuqe bathumele uma-groups amaningi ngezinye indlela abantu bawuphakamele in a positive manner okuyukuthi ngikhangelele ukuthi ungavele uqhubeke siwu-intensify sesingena ezindlini umuzi ngomuzi sesingena ilokishi lokulokishi sesingena lasemakhaya lapho umkhankaso lo uzawugqika kabanzi ngoba uzayenza kubana umama wonke aphakathi okwamanje akula muntu akade sincedisayo esiqale nje umkhankaso lo sizoho abomama abancedisayo engikhangelele ukubana bazancedisa abakhanya befuna ukuphakamela kabanzi lo mkhankaso umama be-Freedom Alliance they are willing to join this campaign siwuphakamele siwufuqe kabanzi
no nkosikazi Cora Ndebele oqhuba umkhankaso we-a registered voter campaign asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha linami usithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba
lingani tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi sihlaziya udaba lokhetho oluzayo
wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Mangibonga ukwemukelwa ehlelweni, ngibingelele nabalaleli.
Ubona njani ukuxokozela ukukhona ekhaya ikakhulu unxa sikhangela ukubana sekuzafika ukhetho lwama by elections ngenyanga ezayo?
Kuyimvamisa, kuyinto ejwayelekile kakhulu ukuthi uma kugaywa uxhaso lokuthi kutholakala amavoti kube khona ukuxokozela, ngoba ziyabe sezinyathela namasondo sezibanguya ukuthi ziyanatha amanzi. So into ekhona-ke ukuthi sisazobona kukhuphuka izinga lodlame lusenziwe kakhulu kulaba bamabandla aphikisayo, beboshwa, abanye bebotshelwa izinto nje ezingacacanga, kuchithwa imihlangano yabo ngoba kusenzelwa ukuthi bangatholi ukuthi balalelwe njalo bazwe ngabantu ukuthi baphetheni. Konke lokhu kuyabe kusenziwa libandla elibusayo elezana uPF, ngoba livele lihleli liphila ngakho lokhu kusukela ekuqaleni kuqala ukhetho njengama-1980. Izana uPF ivele idla ngodlame. So kusazoqhubeka kusiba le ngxabangxoza mpela ngokuphathelana lokhetho. Ingungu ma isiya ikhala isiya phambili, kuzobonakala loko le ngxabangxoza yakhona iqhubekela phambili. Kuvele lokho sokwaba ngumkhuba welizwe laseZimbabwe.
Siyabona ukuthi nxa sikhangela imbali yezokhetho elizweni, siyabona ukubana ibandla leZANU PF aliyandisanga ukunqotshwa kuma by elections. Ubona njani lesi sikhathi?
Kuliqiniso ukuthi uma sesibheke emva umlando wekhetho lolo lokuchibiyela ama by election, akuvamanga ukuthi ibandla leZANU PF linqotshwe. Yilo elihamba phambili ngokunqoba. Lokho kwenziwa ukuthi kule zinto ezimbalwa abazenzayo. Okokuqala, uma sesibheka lezi zinto ezibizwa kuthiwa ngama-resources, bayazibutha baziqoqele kulawo ma-constituents ambalwa bezisusa ezwe lonke jikelele besenzela ukuthi bangangaqotshwa. Lokhu kungabe kusitsho izimali, kungabe kusitsho izimota, kungabe kusitsho nabantu abangasuswa kwezinye izigaba bayobhaliswa kulezo ndawo okuzoqhutshwa khona ukhetho, ukwenzela ukuthi bafike laphana bangezelele inani labantu abazavotela umuntu wezana. Lesizathu sodlame uyabona makuthi lukhetho oluthinta ilizwe lonke, ukuthi bazichaye ilizwe lonke kusuka kungabi lula.
Nxa ukhangele ikakhulu ezigabeni zemaNdebeleni, ubona ungani kuzahamba njani?
Ngokubona kwami iZANU PF yiyo ezonqoba, kungakhathaleki ukuthi isizathu sayo sokunqoba singabe siyisiphi, kodwa yiyo ezonqoba eMathebeleland, emadolobheni konke nasemakhaya izonqoba. Uyakhumbula ukuthi ama-MP ezanu anjengabo-Tshinga Dube labanye abake bangena before babengene ngesikhathi sokhetho lwalo lwama-by-election. Akuvamanga ukuthi iZANU inqobe ekhethweni lwezwe lonke. Kwenzeke kanye kule ndoda yomkhulu okuthiwa Modi or something, hiyo iyangena ukuthi yangena ngamgunyathi bani mhlawumbe bayakwazi abaningi. Kodwa-ke ekhethweni njengalolu olwe-by election, izathatha iZANU koBulawayo ishaya ibuthe yonke igeqa amagula, izoshaya ibuthe futhi nakwezinye izigaba ezifana labocholocholo nakwe yonke indawo lapho kule-by election khona. So njengezizothe ngizibeke ngaphambili ukuthi izimali zabo zonke abalazo izwe lonke, i-resources zabo zonke, izigebengu zabo zonke bazozibuthelela ndawonye, baphinde futhi bathuthise abantu abakuzigaba ezingavotiyo baye babhalisela ukuvota kulezi ezivota manje, kube sekusiba yibo abazokwenza ama-candidates ezanu anqobe. Iphathi enjenge-CCC izolandela ngamavoti eduze lezanu khona lapho. I-MDC Alliance ayisekho leyo, ayizukuthola okuyaphi. Izaphu ingakhula yona kusukela kumavoti kade wathola kukhetho lwedlule, kodwa akuzu ukuya ngaphi lokho abazokuthola, ayisozinqobe. Ingakhula njengebandla yona, kukhuphuke inani labantu abayivotele manje, kodwa-ke ayizukuthola lutho noma ngakuphi kwelizwe.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo asungule imikhankaso yawo yokhetho lwama-by elections namuhla. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bavotele iZANU PF anti amabandla aphikisayo afana le-MDC le-Citizens Coalition for Change. obulawayo umsekeli kamnumzana Nelson Chamisa umnumzana Welshman Ncube ukhuthaze abasekeli be-Citizens Coalition for Change ukuthi bavotele ibandla lakhe ngoba iZANU-PF siyehlulekile. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.